phezulu likhona civil kodwa alini lihamba lisina kwezinye indawo kodwa kwezinye indawo alini abanye sebelimile abanye abalimanga
okwamanje-ke lina linjani khonapho ngikhaya belilima kumba lilima
thina sesilimile ngoba nasenhlala khona liyana khonokho nje engasolutho
liqalise nini ukuhlanyela
ngodisemba
ye nxa suthi ngodisemba usitshele phela ukuthi nini kwangikhona ngodisemba
mina alima mhla ka-20 December ngiqalisa ukulima
so wakulima kwini
ngumumbu lamazambane nendlubu lamabele lo nyawuthi
amabele ulima
kuphela yikho khona kangakulima
ye amabele ulime kanganani ngoba khanyazani abantu abaningi kabafuni ukulima amabele
mina alimiwa ikhoma 5 kuphela amabele umumbu ngalimi 1 acre kuphela
okwenza ukuthi ulime umumbu kakhulu kokwedlula inyawuthi kwini
ngangibongufaka kuphela ngifuna ukubona ukuthi ngoba umumbu kwesesikhathi la uyakwanisa ukuwuzuza la mabele ngathole ngangibongufaka kuphela
akuphuzanga-ke ukulima lo nyaka yini nxa usukhangele wena
akuphuzanga kakhulu kwabhenisa
ngomnyaka ophelileyo laqasa nini ukulima
ngalima ngojanuwari ngoba izulu lam khona yilo lalingani kuhle
wasuvuna okunganani
angavuna ama-50 kg omumbu angu-3 amabele 1 kuphela
lo nyaka-ke ukhangela ukuthi uzayenza njani
lo nyaka mbona ngani ngani ngingathola umumbu angu-10 lamabele angu-5
bona babona ngomkhathi bathini nxa belitshela bathi liyakunakanganani izulu
bathi likhona sibili abantu kufanele belima